Kulabanye abantu eZimbabwe abathi ukuthokozela phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joseph Biden okhanya enqobe kukhetho lukamongameli kubakhumbuza okwenziwa yiZimbabwe Electoral Commission eyathula okwesikhathi eside ngempumelo yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008. USwangirai wanqoba umgabe kodwa kazange enelise ukubumba uhulumende ngenxa yokuthelela kwamavoti afunakalayo. Bathi ukukhonona kukaTrump othi waxilwa nguBiden labanye bakhe kuveza ukuba abantu banamathela ezikhundleni loba uZulu esekhethe amfunayo kwezombusazwe. UTrump lokhu etshaya phansi ngenduku esithi uzaguqula impumelo yokhetho lolu athi lwatshontshwa libandla lamademokrats elabantu abaningi abavota ngeposo njengenhlala yenza. Amademokrats athi selidume ledlula. Baningi abantu kwele Zimbabwe abathi lokhu kubakhumbuza umnyaka ka-2008. Omunye wabo umnumzana Adrian Phiri ohlala eWange esobelene neSematerane North othi uTrump kumele avume ukuba unqotshwe nguBiden.
Ngiyibona kungumkhuba ongekho right, especially ma sikhangela e-America lilizwe esilihloniphayo ikakhulu endaweni zedemokhrasi, ukubana abangeke ngalezi minyaka ka-2020 asobantu abafuze bebonakale besesesigabeni esinjengalesi. Ngakho ngithi selokuningi kathi sikhangele lokhu kufunda e-America, siyakwazi ubana nxa bevota konke okwenzakalayo kuyabe ku-free, ukhetho lwakhona luba free and fair.
Umnumzana Clifford Dlovu ohlala ezindabule eNyamandlovu uthi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
So ithini izinto babayisolela ubaba uRobert Mugabe sisayazi makunje. I-America sonke sikhangelele kuyo ukuthi iyo kumele sibonele kuyo, labaphathi bethu bebonele kuyo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Thindo Dlovu ohlala eNgwaladi esabelweni seMathebeleland North.
Ukhetho lwe-America lube yisibonelo esikhulu kulele le-Afrika, ngoba njengalapha eZimbabwe sifunde ukuthi khona uma uyi-ruling party, uma kuthiwa kule-ruling party, leyo-ruling party akutsho ukuthi khona ngoba lo khetho yiyo esizathatha amandla e-judiciary awokomthethwandaba uma sokudingisisa ukuthi ukhetho luhambe njani. Ngoba aluba e-America bekuhamba njengeZimbabwe le-Afrika lapha, umthethwandaba ubungekho ukutho ukuthi khona uTrump elahle izindaba zakhe akade ezifakele umthethwandaba. Kodwa-ke sibona into e-America abalandaba ukuthi i-ruling party loba ngubani balandela umthetho. Lokho sike sambona, sawubona le Malawi kuphose kufana le-America, ukuthi umthethwandaba awulandeli i-ruling party, ulandela izifiso zabantu, ulandela kuphela umthetho abawubekelwayo njengomthethwandaba bengela hlangothi abalusekelayo. Siyakubonga lokho okwenzakala e-America, sithi asikukhangeleni, sikulandele lathi, sikwanise ukuthi lathi kungaba lokhetho, kungaba lokungazwani nxa kulokhetho, umthethwandaba usebenze ungasekeli mhlangothi.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi kusobala ukuba ukhetho lwe-Melika lwenziwa ngemfanelo.
Ukhetho lwe-Melika lwalukhululeke kakhulu kakhulu, okunjengokuthi le ndoda yayizama ukuyalela khona, hhayi yayiyindoda yayizama, kodwa hhayi lwalukhululeke lwaluluhle kakhulu. Sesimelele nale indoda engena embusweni kubana sizwe ukuthi yona izoyenza njani. Lelo iyajabulisa kakhulu ngoba ukhetho omama baba baningi ezikhundleni. Siyakhetha futhi abantu abalombono abahlale kakhulu ezikhundleni, abasebenzeka kakhulu ehulumende ebibusa leyo. Sifisile ukuthi aluba kwenzakala labazwe e-Afrika lawabona ukuthi khona ukhetho lunjani, lengabuyalela esikhundleni, odliwe yaphumi, odliwe yaphumi, ukuze sibone ukuthi ilizwe labe liqhubeka lesiyanga. Ngoba kathesi e-Afrika abazwe abaningi angadliwa obusayo vele akaphuphi yalela khona.
UBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump efunga esithi lokhu ngeke kwenzakale esaphila. Usicele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni seGeorgia njalo izolokhu silhlwa uxoxisane labanye abalandeli bebandla lama-Republicans abahlala ePennsylvania lapho azama ukuguqula impumela yokhetho. Uzama njalo ukwenza okufanayo e-Arizona le-Michigan. Ababona ngokwenzakalayo bathi usephelelwe ngumphako. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.